Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Wala magela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 19 tuligazi 2019 ngupraxidus Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Nga uticha kumele abe umuntu oza kuthiwa uyasebenza aphefumule aphile lapha khona iholo lakhe lingafika kuze $4,000 kodwa ke lokho kwenzakeleyo kusithiya sikhatshana kakhulu lalokho esibe sikukhangele.
Izisebenzi zikahulumende zixwayisa umqashi ukubana azinikele ngokwaneleyo ukulungisisa isimo kungatsha zakhe ukuze enqabele ukuqhubeka komonakalo omnotho elizweni.
I-Auditor General's report today ilendaba eziningi eziphumelayo ezivela kuma-parastatals kuma-local authorities lokunye okunjalo mayelana le mismanagement yama-resources kumbe ama-public finances. Njengezimgodi senza i-analysis sikhangela vele ukuthi imali kade sihamba njani.
Abezimgodi baba lo mhlangano wokuhluza umbiko wethu loluhlangothi olubona ngokusebenza kwemali kahulumende oluka-Auditor General. Yenza ezibukwayo ngezomceco wabatsha insizwa edabuka eZimbabwe uMakhosi Chuma kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izisebenzi zikahulumende zixwayisa umqhashi ukubana azinikele ngokwaneleyo lapho esithi ufuna ukulungisisa isimo kungatsha zakhe ukuze enqabele ukuqhubeka komonakalo womnotho elizweni ngoba zingesenelisi ukuqhuba umsebenzi ngendlela. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende ethembise ukwengezelela iholo lezisebenzi zakhe ngesilinganiso sokungamathumi amahlanu ekhulwini 50% ezizayithola kuyona le inyanga kantulikazi. Phezu kwalokho uhulumende uthe uzokwengezelela iholo lezisebenzi ngamadola edlula kancane ikhulu 116 Zimbabwe dollars ezizoyithola kusukela ngoncwabakazi kusiyafika umpalakazi. Kodwa abamela izisebenzi zikahulumende elizweni ngaphansi komanyano we-Apex Council okubalisa eyababalisi elizweni yeZimbabwe Teachers Association ZIMTA bathi abavumelani lalokhu. Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eyeZimta umnumzana Tapson Nganono Sibanda ngokungajabuliswa lalesi silinganiso semali.
Lokho kwenziwe nguhulumende lapha ethi yena usikhwezela iholo sikukhangele njengento lapha esingathi thina uhulumende ube ngeko serious. Nga uticha kumele abe umuntu oza kuthiwa uyasebenza aphefumule aphile lapha khona iholo lakhe lingafika phose $4,000 kodwa ke lokho kwenzakeleyo kusithiya sikhatshana kakhulu lalokho esibe sikukhangelele.
Unganunu Sibanda uthi kungalesi sizathu iningi labo lingasamethembi umqhatshi.
Thanda ke ukuthi wonke uzulu abekwazi ukuthi lokho sikunikwe nguhulumende thina njengeZimta kasikwamukeli.
Yena lezinye izisebenzi zikahulumende bathi sebechiyela umqhatshi ingqobe yokulungisisa umonakalo okhona. Abenhlanganiso yezisebenzi elizweni eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU bathi okukhalazwa izisebenzi zikahulumende yikho kanye abahlezi bekhala ngakho yonke le iminyaka. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Akukutsha ke njalo okuthiwo yiZimta ukuthi i-education system ke izakholapsa.
Okwenzakalayo uMoyo uthi sekufuna abenhlangothi zonke zenhlanganiso ezimela izisebenzi basebenzisane ndawonye ukuqeda lolu dubo. Kuthi unobhala jikelele womanyano wenhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende eye-Apex Council umnumzana Edwick Nema uthi iholo labo aliseneli khona ukugada ibhasi ukuya emsebenzini nsuku zonke. Kodwa umkhokeli enhlanganisweni emela ababalisi bemaphandleni ye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, R2s, umnumzana Opet Masaraure, uti gabasela temba labe Apex. Umasaraure uti abe R2s, sebe diniwe gubeloke betenjiswa ugupela, uguba iholo lizo kupulwa, kungeko ubambegayo, okwenziwa ngukulumende, ukuzigcwalisa lezo zithembiso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Yabenhlanganiso ebona ngezentuthuko eyezemgodi babe lomhlangano welanga elilodwa labenhlanganiso ezenhlangothi ezijiyeneyo zempilo ukuhluza umbiko wethule luhlangothi olubona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende oloka Auditor General lomnyaka odluleyo ka-2018. Intethelo zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umqondisi wezemkhodi unkosikazi Janet Joe uthi babone kuqakathekile ukuxoxa lumhlangano ngoba umbiko ka-Auditor General umumethe okuningi okuphathelane lokusetshenziswa kwemali kaZulu.
I-Auditor General's report leyi ilendaba eziningi eziphumelayo ezivela kuma-parastatals, kuma-local authorities lokunye okunjalo mayelana le mismanagement yama-resources kumbe ama-public finances. Njengezemkhodi senze i-analysis sikhangela vele ukuthi imali kade sihamba njani, imali zikaZulu kade sihamba njani kuma-ministries lakuma-government departments.
Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi zeChitungwiza leManyame Residents Association umnumzana Mavela Sikhumalo uthi kuyadanisa ukuba lombiko uveza ukuba kunezimali okumele zisebenzele uZulu kodwa ezigcina zitholakala ezikhwameni ezingayisizo.
Izimali lezi eziningi zifuze ziye uyenza ukuthi i-development lenhlala kahle yabantu iphumelele. Kodwa sibona vele izimali lezi eziningi zigcina zintshontshwa. Siyabona kathesi abantu abasebenzayo kudala amapension abo abasakwanisi ukuthi bathole noma wona satshona ebhenkini leli elalingamanga kakuhle.
Uqhubeke ethi ezinye zalezi mali yizo okumele zisetshenziswe ukwakha imigwaqo, izikolo lezibhedlela. Ilunga ledalela iPhalamende elake lakhokhela ikomiti yedalela iPhalamende ebona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende unkosikazi Priscilla Msiyayira Mpumushwanga uthi kuqakathekile ukuthi abantu beluhluze lolu daba lucace lakundawo abahlezi kizo.
Abantu abaningi abazwisisi ukuthi kanti vele nxa imali idliwa, idliwa ngubani ngaphi kwangikhona. Yikho ke mina ngiyakuthabela sibili ukuthi ingxoxo lezi zenzakale, kodwa kumele zenzakale zike ziphume emahoteleni ziye ebantwini. Ngiyabe ngifuna ukuthi ingxoxo lezi zihambe ziye etsholotsho, ingxoxo lezi zihambe ziye kwethendambuya, ukwenzela ukuthi abantu baqalise ukuzwisisa ukuthi manxasi lo hulumende, uhulumende uyenzani.
Okwesikhathi eside njengedale unkosikazi Mushonga uthebe behlangana lembiko lapha lalaphaya etshengisa ukuchaphazwa kwemali kodwa kungela amanyathelo athathayo. Ngakho-ke uthi sokumele kudingwe indlela ezizwayo zokulungisisa lolu daba. Lumhlangano we-Public Finance Management Reform indaba ungenwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo ezijiyeneyo. Inhlanganiso ezimele amalungelo abantu, inhlanganiso yezimcod, inhlanganiso ezimela izakhamizi lamalungu edalela ePhalamende. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Zimbabwe, the voice of America.
Ngesikhangeleke eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo, iphephandaba eleHerald libika uba kulondoloza kulondoda othwaliswe nzima ngumthethwandaba weHigh Court othi akachasise ukuthi uthole ngaphi amadola edlula isigidi ekuakhawunti yakhe ebhanga. Mnumzana Jairus Giles uhola amadola emelika edlula inkulungwane lengxenye yamadola US$1,600 ngenyanga, esebenzela inkampani ye-Lepster Logistics njengomqondisi wayo. Umthethondaba uthi unakanela ukuthi angabe eleminye imisebenzi ayenzayo eyephula umthetho ngoba ingahambelani leholo lakhe leyo mali etholakale ebhanga. Kuthi-ke iphephandaba le-Chronic lelona libika ukubana uhulumende usebize ekhaya umeli wayo kwele-Bhilithani le-Northern Ireland Phezukodaba lokuhlukunyezwa kumpathintambo wobudlelwano bezimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Sibusiso Moyo leqola lakhe esedolobheni le-London khona ngale ngasebhilithane ngeviki edluleyo. Uhulumende uthi ufuna abaphatheka kulokhu kulesi sehlakalo babotshwe. Okwamanje ke uthi siphe ithuba kubalaleli be-Studio 7 ukuba batsho imibono yabo ngokwenzakalayo kwele Zimbabwe.
Yabonga inkosi edungamele abantwana abangamankazana lapho bedlala, badlalile kuhle, siyababongela njalo sibonga impilo esiphiwe yinkosi. Wani inkosi isiphilisile lanxa izinto zinzima, senelisile ukuphila kuze kufike usuku lwalamhlanje. Njalo siyabonga basakazi ngokusiphathela uhlelo lokusinika impumela zemidlalo ngazo zonke izikhathi. Siyabonga indaba elisipha zona, indaba zeqiniso. Siyabonga.
Sanibonani balaleli abahle Studio 7, abasakazi Studio 7, Ncobo okhulumayo, eFlapusu, eNtunta. Into nje engithi ngike ngithi fahla fahla kuZulu ikuthi kambe siyaphi iZANU-PF, iyaphi nabantu? Angazi noma abantu beZANU-PF, angazi noma iZANU-PF yona ngokwayo nabaphathi bayo uNcube ukuthi bayazi ukuthi bayaphi, sibhekephi, siyaphi emuva phambili kukuphi. Angicabangi ukuthi bayakwazi. Ngicabanga la bantu bazibhekele amabhokete abo, ayikho nje into abayibhekile.
Sanibonani basakazi abahle, injani? Thanda ubulisa nabalaleli ngoNcube ngisezindaweni yaseSouth Africa. Mina engithanda ukudlulisa kunamhlanje ngesifiso sami, bengifisa ukuthi khona mangabe umbuso ukhona ekhaya, mangabe ufuna ukulungisa isimo somnotho elizweni, kuyenziwe i-operation kuqedwe bonke osiphatheleni abatshintsha izimali. Bonke abatshintsha izimali yibo abantu abadala ukuthi ilizwe lingavuseki. Benjalo ngokubona kwami, bona ngathi basebenzela yena uhulumende lo khona. Ngabe uhulumende uyafuna ukuthi ngabe le nto iyaphela, ngabe sowayigqida. Angazi ukuthi umgabe babemkhiphelani uma kungukuthi baqhubeka ngabosiphatheleni begcwele ilizwe lonke, bagcwele naseBotswana, bagcwele eSouth Africa, besebenzela igovernment yaseZimbabwe. Kanti yona imali yaseZimbabwe bayithathaphi ma kungukuthi igovernment akayikhiphe emabhenki banikeza? Akekho umuntu waseZimbabwe ophatha imali njengabosiphatheleni, okubonisa ukuthi kukhona kuhulumende lapho abayikhipha khona bebanikeza ukuthi behambe beyojintsha bethole i-foreign currency. Lokho kuyabonisa ukuthi yibo i-government bayenza ngathi imali leyana kabayifuni yakwamanye amazwe, beyibo abayisebenzisayo, bayiqoqa ngendlela eziphansi. Uma bethi abafuna ama-foreign currency emabhoda beyithatha bayisaphi? Kufanele bayiqede lento leyo yokutshintshwa kwemali, ngoba abantu baseZimbabwe banaba bayibo abatshintsha imali, yibo ababulala ilizwe. Bebheke emazweni amanye wonke akhona e-Afrika lapha, Botswana, South Africa, ayikho imali etshintshwa njengabo le yaseZimbabwe. Bona bayitholaphi? Kuyabonakala ukuthi khona kuhulumende yibo bathole, yibo abanikezwa imali le, bayinikeza ukuthi beyidinga i-foreign currency. Ngapha yena uhulumende sithi ebantwini kayifuni, ukubonisa ukuthi yena ngoyisebenzisayo, uyayithatha yena. Incindezela abantu ngendlela eziphansi, sithi yena kayifuni, kungoyo oyisebenzisayo, uthuma abantu bakhe ukuthi beyithatha. Ngaba kusibantu bakhe, ngabe kabekho vele abantu abayitshintshayo? Bona bayithatha imali yaseZimbabwe emabhenki ingatholakali. Kuyabonakala ukuthi nguye obanikayo.
Labo ke ngabanye babalaleli baka Studio 7 lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu lemibiko eliwathumela ku WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Amalunga edalela eParliament lawale Melika ele Congress avotele umthetho ukukhuphula iholo lezisebenzi esithola iholo eliphansi ukuze liye kumadolari ishumi lanhlanu, $15 iminimum wage ngehola. Lumthetho usekelwe ngamalunga amaningi amabandla wonke athi amaDemocrats lamaRepublicans wahle wapasa. Ngakho ke leli holo lizakhuphulwa lisuka kumadola edlula kancane ayisikhombisa $7.25 ngehola phakathi kweminyaka eyisithupha elandelayo ngaphansi komthetho owe-Raise the Wage Act. Ukuhlaziya lolo daba sixoxe loNkosazana Omincube, isizalwane seZimbabwe esesihlala ePennsylvania khona lapha eMelika.
Ngalokho abakhulume ngakho ukuthi iya ku-$15 kungcono, siyibona engani ilungile ngoba lapha esihlala khona kuyadula. I-$7.25 ibisenza ukuthi singatholi isikhathi sokuphumula, sisebenze ebusuku lemini. Kuthi kunjalo ekupheleni komnyaka kuthiwe khona imali oyisebenzi leyo iningi, siphinde sibhadaliswe futhi. Asikwazi ke ukuthi nxa isiye ku-$15 leyo kuzaba yinzuzo yini kithi ukuthi nxa sesibhadala ama-taxi kubonakale, ngoba bathi bona usebenze kakhulu njengomuntu oyi-professional. So asikwazi ukuthi ke khonapho uhlupho la uvele kuhamba njani.
Kodwa akuyi ngokuthi indawo iyabidula okungakanani, phela kulezinye izigaba ngithi kumbe ama-states achiphileyo kwedlula amanye.
Asikwa angikwazi ke lapho, kodwa iminimum wage iyafana naphela indawo yonke. Ngoba ngengahlala e-Indianapolis besihola yona le imali, kodwa izindawo zokuhlala bezinjengayona le imali. Lapha ePennsylvania lapho sengikhona khathesi mamhlanga, ngihola yona leyo imali engangiyihola ngapi e-Indianapolis, kodwa amarenti alapha aphezulu okudlula imali kuzena esasiyibhadala amarenti e-Indianapolis. So ngibona engani mina kuyafanana, iholo liyafanana, kodwa izindlu esihlala kuzo kuyachiyana. Even the cost of living, ngoba e-Indianapolis akula emissions leyo kokuthi khona liyahamba uye ngomnyaka kumele imota ihambe iyehlolwa ukuthi ekuhlolweni kwayo laphana bazakutshela ukuthi lungisa lokhu, lokhu sokuyenza i-pollution, sokunjani njani. Kodwa iholo lokhe lifanani lalona lelele Indianapolis.
Kodwa vele phela yona imisebenzi yangkhona ivele iyachiyana. Yona leya kade vele iholisa $7.25 yilabo abasebenza engxenye kuma-supermarket. Emsebenzini wokonga abasebeluphele kumbe abagulayo, ukhanya ngani uyabhadala okungconywana?
Kuyachiyana ngama-agencies, kodwa ethi industry ngeyokonga bona abakhulileyo ema-nursing home, lezindlini abafuna ukusebenzela ezindlini zabo, abafuna ukusetshenzelwa besezindlini ukuthi uzobagcina usendlini. Imali yangkhona iyachiyana kulalokho okuthiwa yi-home health, kube lalokho okuthiwa yi-CNA, isithupha esestate yiso esile $10. Kodwa nxa uyi-home health awuholi i-$10, anti yabona. So khonapho ke kodwa lapho esihlala khona kuyafanana, wethu ngum-home health kumbe ngumlokhu zenu kuyafanana.
Libona ngani kuzanceda ukuthi abantu bangasebenzi imisebenzi emibili?
Sibona ngani nxa kungafika kuyona leyo i-$15 engxenye kungenza ukuthi abantu bangasebenzi imisebenzi emibili. Ngoba ukusebenza imisebenzi emibili uyabusenzela ukuthi ukwanise ukubhadala irenti, ukubhadalela imota lezi esihamba ngazo. Kodwa ekupheleni komnyaka sokufayilwa amathekisi iba buhlungu futhi.
Lokhu kungunkosazana Omincube isizalwane seZimbabwe esesihlala ePennsylvania khona lapha eMelika. Yenza ezibukwayo kwezomcece wabatsha. Insizwa ke edabuka kweleZimbabwe uMakhosi Chuma kodwa ke osesihlala esebenzela kwele South Africa. Uchuma othethe isikhathi eside esiwa ivuka uselolwakhe uhlobo lwempahla alobiza ezasekhasi. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba.
UMakhosi Chuma uthi angahlanganisa inaliti, uhali, amazinyo omtshina lelembu uphuma umceco okhwabithwa intsha yesabe khona lokunyathela phansi. Lensizwa eleminyaka engamachumi amathathu lane 34 yokuzalwa ithi khule isidla imbuya ngoluthi. Ezokuthunga zona zadle zaba sekhanda esaseZimbabwe kwathi ngo-1999 waqala ukuhlela ukuthi uzazenza njani. Uthi wayekwazi-ke ukuthi la ngamaphupho kathemba lo-amukela kwazise wayengela ngitsho yona elesikhala yokuthenga isikopela.
Ile brand ikasiswegi leza sekasi brands ngama brand ayi-2 ahlangene aqale ngo-1999 aqale esephepheni then mangifika la eSouth Africa 2005 then yikho engiqale khona ukuthi ngiproduce indwangu ngiyenze igarment ngikwazi ukuyigqoka nokuyidayisa. I-brand yami ikavarisha from umntwana ona 1 year isegcina kumuntu ona 75 years.
Amagama empahla zakhe la kawasiwo ukuzibumbela kodwa alomutsho.
And as a sekasi yona i-brand it means ya umuntu okhulele elokishini ngoba abantu bathanda ukugqoka ama Nike ama Adidas ama brand abangawazi ukuthi abuyapi. So mina ngiye nga create i-brand ezothandwa ngabantu esuka elokishini ekasi nginikeza abantu abahlala ekasi.
Ngesikhathi abanye befika eGoli belahla amaphupho abo, abanye besiba ngomantshingelane, abanye besiyasebenza emakitchini, abanye bekhetha ukubamba inkunzi. Uchuma yena kazange alilahle iphupho lakhe.
Masengiqathanisa lalapha engikhona manje hayi kulo mahluko omkhulu kakhulu. Ngiyazi ukuthi lento engiyidingayo ngiyithole lalapha esengihlala khona, sengihlala endaweni engathi ngcono ngula kuqala ngoba bengishera ngekhethenisi ngapha ngishera neofisi ngapha yonke into ifuna mina lasekhaya kudinga mina. Compared to okwamanje I think everything is coming up all right.
Ibhizimusi likaChuma leli seleminyaka emithathu. Owakhathesi uselezisebenza ezinhlanu, ababili abathungayo nabathathu abakhangisa leli bhizimusi emalokishini. Ukwanele Moyo ngomunye wabathunga ezasekasi.
Ngibona kuyinto enhle ukuthi uyazi umsebenzi zani into esifana nokuthunga. Uma uyenza like impahla kumele uconcentrate kuyo. So ngibe nephepha ngiqale ngidesign bese ngiyayibona into engidesign ethi iyakwazi ukwenza le nto engiyifunayo.
Kanti ke unokuthula Ngwane ngomunye wabawuthanda kakhulu umceco wekasi swag lezasekhaya.
Ezasekasi brands branding ithanda kakhulu, impahla zakhona zi-comfortable, impahla zakhona ziyathengeka. So nawe ngilandela hamba uthenga something for yourself, so hamba sonke kasi sibe right.
Ayikho into angayithungiyo uChuma. Uthunga ezomtsheno, amahovarosi, ezemidlalo, ezamaqembu aculayo, ezabomama labobaba kanye lezemitshato.
Elakusasa lami, isifiso sami besingesokuthi la overseas abantu bakwazi ukuyigqoka njengobana lapha e-Africa sikwazi ukugqoka i-Nike labo adida ababuya overseas. Why can't bona begqoke lale design ngomuntu omnyama? Lokuthi ngikwazi ukuthi emashop uma umuntu engena kibo Edgars engena kibo Woolworths akwazi ukungithola lami ngikhona ngikompete nabo Adidas.
Yena ke uthi ezakhe zilophawu lwenyawo lwenja kanye letenisi lohlobo lwe-All-Star. Uthi ke likhulu ithemba lokuthi leli bhizimusi lizathuthuka kakhulu ngoba eselekheli lebulenjini iwebsite, lekhasi le-Facebook, lapha abanengi ababona khona umsebenzi wakhe kungakhathalekile ukuthi bakuphi komhlaba. Mele Studio 7 Johannesburg le South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Kuwoza Friday namhlanje ntambama silomculi wesifazane owadumaki ngengoma yakhe leyana ethiwa True Love. Ecula leqembu leyilanga ngeminyaka yabo 1990 uBusi Ncube osehlala kwele Norway. Nibeke lethuba lokuxoxa laye aza asethekelele kuma studios ethu khonapha eWashington DC eMelika. Wathi sizwe inzwisa yale ingxoxo. Okay. Ubusi wesethekelele lapha eVoice of America evela eNorway lapho asegxile khona ngokuqala ukuthi buye lapha.
Yebo ngokuqala.
Sube le ngoma ezithile eminyakeni yona le esehlukane ngayo. Yiziphi ingoma osethe wazethula ususeNorway?
NgiseNorway sengile umadlala amabili ngilosiko enye yokugcina ngirecorde ngo 2016. Le ni recorde ngo
Njengokwethembisa kwami le inzwisa kuphela yengxoxo ebanzi engibe layo loBusi Ncube yena-ke owake wacula leqembu leyilanga engoma yakhe leyanethi True Love abaningi-ke liyaziyo kodwa-ke silamadlalade amaningi ngemva kwalokho. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngupraxedes Jeremiah sithi libe lelanga elihle njalo lempelasonto elichukela.